Ingxenye 4. Indlela yokusebenzisa kuhle imali. Ngokucela iseluleko kwabanye, amacebo ayaphumelela. Izaga 20, verse 18. New World Translation of the Holy Scriptures. Sonke siyayifuna imali ukuze senelise ukunakekela izimuli zethu. Kuliqiniso lokhu ngoba imali iyisiphephelo. Umtshumayeli 7, verse 12. Kungaba nzima ukuthi wena lo mkakho lixoxe ngendlela yokusebenzisa imali kodwa lingavumeli ukuthi imali ilenze lingazwanani. Kumele lithembane futhi lincedisane ekukhetheni indlela yokusebenzisa imali. 1. Hlelani kuhle. Okuthiwe liBhayibhili, ake kuthi omunye wenu afune ukwakha umphotshongo. Kambe kazikuqala hlale phansi abalise indleko kuzabone ingabe ulayo yini imali yokuqeda na? ULuka 14, verse 28. Kuqakathekile ukuthi lihlele lobabili ukuthi lizayisebenzisa njani imali. Vumelanani ukuthi lifuna ukuthengani lokuthi lifuna ukusebenzisa malini. Ukuba le mali eyenela ukuthenga ulutho oluthile kakutsho ukuthi sekufanele uluthenge. Lingadali izikwelede kodwa sebenzisani imali elilayo kuphela. Ongakwenza. Nxa ekupheleni kwenyanga lile mali eseleyo, bonisanani ukuthi lizayisebenzisa njani. Nxa imali yenu ingeneli, dingani amacebo okunciphisa izindleko zenu. Kuhle ukuthi liziphekele okwenu ukudla kulokuthi liye kudla emakhefa. 2. Thembeka futhi ube lombono ofaneleyo ngemali. Okuthiwa liBhayibhili, ngoba siyalwisa kakhulu ukuba senze okulungileyo. Kungasikho emehlweni enkosi kuphela kodwa lasemihlweni abantu. U-2 kwabaseKorinte 8 verse 21. Ungafihli ukuthi uhola malini lokuthi usebenzisa malini. Khuluma lomkakho ungakasebenzisi imali enenge. Ukuze kube lokuthula emulini yenu kumele lixoxisane ngokuthi lingayisebenzisa njani imali. Imali oyiholayo kayingabi ngeyakho wedwa kodwa kayibe ngeyenu lobabili. Ongakwenza. Vumelanani ukuthi imalini munye ngamunye wenu angayisebenzisa engacelanga. Kwenzeni umkhuba kuxoxa ngemali lingalindi kuze kube yisikhathi selilohlupho. Lilombono oyiwo yini ngemali. Lanxa imali iqhakathekile, kakumelanga liyivumele ibangele ukungezwani kumbe ukukhathazeka. Kakudingeki ukuthi libe izipatsha ukuze likholise impilo. IBhayibheli lithi, limukani yonke imihlobo yobuhaga. ULuka 12 verse 15. Umthado wenu uqakathekile ukwedlula zonke izinto elingazithenga ngemali. Lingadeli ubuhlobo benu loNkulunkulu kodwa suthisekani ngalokho elilakho. Lingenza njalo, imuli yenu izathokoza futhi lizakuba lobuhlobo obuhle loJehova. Zibuze ukuthi, kuyini imuli yethu engakwenza ukuze singabi lezikwelede? Sicine nini ukukhuluma ngendlela esebenzisa ngayo imali?